kusithengisela ukuthi uhulumende wethu lo esilayo akula lutho alenzayo abaluvumelanayo. Abanye badonsela besiyale, abanye badonsa besiyale. Kodwa nxa sesikhangela lolu daba okhuluma ngalo lwama-community ownership, ngibona ngizavumelana kakhulu lobithi. Ngoba ungananzelela ama-communities lawo ukuthi kuyabhenefitha. Iningi lawo nxa usuhamba kiwo benefit yangkhona kukhanya kubenefit ama-individuals amalutshwane, kukhanya kubenefitha o-chief ama-traditional leaders, kukhanya kubenefitha abantu abanye abangayisibo besigaba soneso. Ngoba ungakhangela isitatu sakhona ba-includa lama headmaster, abantu abangayisipart of that community kuyabuye ngomsebenzi wabakhanya sebebenefitha more than ama-locals aleyo ndawo. Njengasistrukture lesi ontanga bake babuza nje uMinister kaSukwere emalanga adlulileyo koBulawayo ukuthi kanti bonontanga bayinkludwa ngaphi, khanya hhayi akula gepu lapho abayinkludwa khona. Into leyi ngepolitiki kuyapolitikwa nje kuphela, akula sizo oluningi abantu bakithi abazalithola ngale program.
Pho-ke kumele kwenziweni ngakho khonokho?
I-idea le-process ye-indigenization into enhle kakhulu. Kumele kuhlale phansi kuxoxisane kahle ukuthi yenziwa njani ukuze ibenefite wonke umuntu, ukuze ibe yi-broad-based. Wonke umuntu weZimbabwe akwanise ukubenefitha. Umthetho lo we-indigenization ophonga ukuthathela nje wonke umuntu, unika labantu abangela capacity yokuthi berane lawo mankampani, utshintshwe.